kukhanya ngani balutshwana abantu kulezi nsuku abahlolwa betholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Loba nje lilakho ukumemetheka kakhulu igciwane le-coronavirus nxa abantu bengalandeli iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization labezempilakahle elizweni. Okwamanje kulabantu abafika phose inkulungwane ezilithumi 8,110 asebatholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,673 sebaphepha kumkhuhlane lo, futhi ke abedlula amakhulu amabili 230 babulawa yi-COVID-19. Odokotela bathi abantu bengalibali ukuthi igciwane le-COVID-19 lokhu limemetheka. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital uthi kumele abantu balimuke ngoba lingamemetheka okwethusayo igciwane le-COVID-19 bengekela ukulandela iziqondiso ezethulwa ngabezempilakahle.
Xwayisa ukuthi ligqoke ama-mask lokuthi ligeze izandla lokuthi lingaxokozeli lifuqana limelele izinto lapho elithenga khona. Liyaxwayisa kakhulu umkhuhlane lo, kukhanya subuya okwesibili. Indawo nxa ubuya kwesibili kukhanya ukuthi uyabe usulamandla.
Ungwenya uthi kumele abantu bagqoke ngemfanelo ama-mask ukwenzela ukunqabela ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19.
Siyaxwayisa kakhulu bantu bakithi lilandele khona okwelakutshelwa nguhulumende. Ama-mask aqakatheke kakhulu, sibona abaningi libagqoka kodwa litshiya amakhala phandle. Lokhu kuyingozi embi kakhulu. Siyalincenga abantu bakithi, umkhuhlane lo uyayenelisa ukubulala abantu abaningi.
Lokhu kusekelwe ngabanye odokotela abathi kumele abantu baqaphele ngoba umkhuhlane lo umemetheka okwethusayo emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela se-Johns Hopkins University sithi sekulabantu abafika phose izigidi ezingamashumi amane 39 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Isibhedlela lesi sithi abantu abedlula isigidi 1,110,843 sebatshona. Kwele Melika kulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi 8 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Sokwatshona abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 219,000. Omunye wabantu abaphepha kumkhuhlane lo eZimbabwe uThabiso Gumede uchasisa ngokunye abhekana lakho engakahlolwa umkhuhlane lo.
I-corona satholakala silayo sibili. Engakubonayo ukuthi mina kuya ngomzimba womuntu ukuthi umzimba yabe ugcine okunjani ngesikhathi sonye sethu etholakala elayo i-corona. Mina ngatholakala ngizange ngitshengisela enye ama-symptoms emzimbeni ngaphandle kokuthi ngangitshawa likhanda kwesinye isikhathi. Kodwa-ke ikhanda lakhona ongeke washo lalo ngoba kwakuyikhanda leni elijayelekileyo nje.
Umnumzana Thamkanqa Khumalo uthi kulabanye abantu abathandabuza ukuthi kulomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Kathesi abantu esibazwe ngabantu esibabona esibazwe kuma-reunions abaningi saseke sibabone, njalo noma labonabo kukhunywa ezinye izinto ukuthi angamanga yilokhu lalokhu ya sasikwenza khonokho ngensuku zokuqala kwe-AIDS ukuthi kayikho ngamanga sileli iziwisi emaphepheni, kodwa sababona abantu abaningi abathina betshona ngakhonokho. Ikhathesa abantu abaningi sesinqabela lesi sifo, kodwa ku-COVID lapho akhanya silibele kakhulu. Ngizama ukucebisa uZulu ukuthi hayi, sifo lesi sikhona kasinqabeleni.
Ukhumala uthi sifo lesi kasikhethi muntu. Inkuthazo le yenziwa usumemetheka umkhuhlane lo kuzwekazi le-Europe lakwele Melika, okungavalwa amabhizimusi lokunye kusenzelwa ukunqabela i-COVID-19. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.